So we see card is in the VOA in Jebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 9 kumavasa 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sifuna ngani kayisundaba iCovid 19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasezikolweni is compared to abantwana abazabhala imhloliso ngoJuni
uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Bazokhala abantu abaphesheya abafuna ukuthi babe lamapassport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya kakhulu sikhangele abantu abasebenza labo.
Imbhadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulaba litshumi lasishiyankalombili abatholakale belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhe ifike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,984. Asebefile bayinkulungwane elamakhulu amahlano lamatshumi amathathu lanye 1531. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela iCovid-19 izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,105. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezimbili 2,679. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe lolu hlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amahlanu 153,238. Asebehlatshwe esivili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 26,179. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngohlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngoba amalungiselelo ayo ephanjaniswe lubhubhane lwe-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi izolo ukuthi imihloliso le isizalotshwa ekupheleni komnyaka ngolwezi ndawonye lemihloliso evele ilotshwa ngaleso sikhathi. Ababalisi bona bathi baqala namuhla ukukhalala umsebenzi kabili ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso yezimta le-PTUZ zithi amalunga azo asefundisa ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela kuthi namuhla ngolwesine langolwesihlanu azihlalele ngekhaya. sibuze isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Neshini Mudzitirwa ukuthi balubona njani udaba lokwesulwa kwemihloliso kanhlangula.
Uhulumende uthe ususpendile imihloliso ngenxa ye-COVID-19, kodwa nxa sibhekile sibona ngani kayisondaba ye-COVID-19 ngoba kunje kulabantwana abaningi abasesikolweni as compared to abantwana abazabhala imihloliso ngoJuni. Njalo ama decision anje uhulumende kamelanga awayenze yedwa engakhulumisananga lama stakeholders education sector afana lama teachers unions labazali and abantwana bafeli kakhulu ngomnyaka odlulileyo ngenxa yokuthi ababalisi bebengaholiswanga imali enileyo. So noma ama imhloliso le or ama examinations angasuspendwa even iminyaka elithumi ebuyayo akusoze kuchinji lutho ngaphandle kokuthi ababalisi baholiswe imali enileyo $520 abayifunayo.
Abafundi ungathi bebezimisele yini ukuloba lemihloliso?
Abantwana abaningi abafundanga ngomnyaka odlulileyo abaqedanga ama syllabus abo, so abaningi bangkhona abazimiselanga ukuthi babhale imihloliso leyi ngoJuni ngaphandle kwabalutshwane abalimali abayenza ama private lessons.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa ngowenhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Uhulumende sekhuphule impatalo yencwadi zokuhambisa ezamapassports. Ipassport ephuma ngemva kwelanga elilodwa isibiza $300 emelika alamachumi phosi amabili $318. Ephuma ngemva kwamalanga amathathu isibiza $200 $200, kuthi le ejwayelekileyo ephuma ngemva kwamaviki kumbe inyanga ezimbalwa isingama-$60. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi ukudindwa kwama-passports sokuzaphuthuma ngoba uhulumente esele mali yokuthenga imitshina edingakalayo ukuqhuba lumsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni.
Kuyayithusa ukuthi uhulumende kuthi kunje abantu vele bethwele nzima izimali zinzihluphanga ukutholakala. Kuphinde belekelele ukuthi vele abantu bengasebenzi njengoba kuvaliwe ilizwe vele izinyanga zonke lezi ngovula mbijani ukuthi bephumule, kodwa vele abantu abaningi abanamali. Kathesi ke bengikhuluma nomunye umuntu ongaphandle kwele South Africa khonapha nje emzweni embalwa sangakuqondi khonapha sithi yena embuza ukuthi imali leyi i-$200 leyi ngedola ye-America yimalini ngamaranda. Ngimtshela ukuthi mina yimali engafika phose inkulungwane ezintathu zamaranda. Isithi yena yeyi kunzima nxa sokukhala abantu abaphetsheya abafuna ukuthi babe lama-passport ba-renewe kuzaba njani ngoba sekhaya kakhulu sikhangela abantu abasebenza labo ama-informal cross-border traders bazayinelisa na? Kuzoba lobunzima kakhulu ukuthi abantu bathole incwadi zokuhambisa phandle kwelizwe.
Uhulumende uthi yena imitshina emitsha ikhona izathengwa ukuthi yenze lolu hlelo lube ngcono. Liyakukholwa lokhu yini?
Uhulumende usayethembisa kodwa ke asilathemba ukuthi indaba ezayenzakala yini njengoba kukhulunyiwe. Sizabona, sizaphela sibone kuzokwenzakala na. Kunenge sokuthenjiswa emaphepheni lapha bekhuluma kodwa abona ukuthi kazishazifezwa. Asisethembele ukuthi engxenye namhla kuzatshintsha kube lokubeka kodwa sikwaziyo ukuthi abone izitori zibhaliwe emamanye ziphepheni ubone uze emareviyweni ubone kumabona kude kukhulunywa ngenhlelo ezithize kodwa ubone nje kungalanto ezenzakalayo. So asazi-ke namhlanje ukuthi kuzatshintsha na njengoba bekushiwo ukuthi vele nje umzila wabantu abamelela izincwadi lo mude kakhulu ngapho sifike kuminyaka emibili esiyedlule ko-2019. Asazi-ke ukuthi kuzatshintsha siqhube esinganani ukuze-ke kufike ukuthi laba abathola abazama ukuthenga kude incwadi lezo namhlanje bazithole.
abantu kakhulu abathengisayo kumele bechaphe umngcele bake bebhekane lengxaki yini ngokuswela incwadi lezo zokuhambisa.
Kutsho ukuthi abantu abaningi baloku belindile vele so abaningi abantu babethelenze ukuthi bachaphe imngcele bayesebenza kumbe bayedinga impahla zokuthengisa kumbe bayedingisa impahla. Yikho besibona-ke amanye abantu beze bengene egangeni bethwala yilaba abathwala abantu bangenisa kwamanye amazwe i-NCTA besebenzisa iy'ndawo zokuchapha ezingavunyelwayo. Bekutshengisela-ke ukuthi incwadi lezi ziyahlupha ukutholakala njalo bezingaphumi. Asazi-ke kathesi-ke kodwa-ke sokuhlungu ukuthi khona intengo sizaba nzima ukuthi abantu baningi bayifinyelele ekubabhadalele imali ozothi
Umnumzana Michael Mhlatha Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli bogatsha lwe-SADC Troika kwele Mozambique namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo. Abahlamuki laba bahlasele idolobho lePalma kumaviki amabili edluleyo babulala abantu abanengi njalo badala umonakalo omkhulu. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Okumele kuphume kulo mhlangano yikuthi baphume lecebo lokuvikela abantwana, bavikele izakhamizi, bavikele isigaba, izigaba zonke zeMozambique, kungabi khona lokho esikubonayo abantu besifa emgwaqweni. Kodwa njalo bamele baphume lecebo lokuthi abantu abalezikhalazo zokungabuswa kahle, zokubandlululwa, zokuswela inotho, zobuyanga zilungiswa njani. Ngokuba impi ngekuyiqede kuphela ngokudubula, kodwa iqedwa ngokuthi abantu lokho abakhala ngakho kulungisiswe, ikakhulu nxa kuyinto engaqedwa ngokuthi kusetshenziswe kahle imali, ukuthi lezi ezembiwayo zisebenze kulezo ndawo lapho abantu abavela khona zibathuthukise. Kumele iSADC le-government yeMozambique iphume lecebo lona lelo, kodwa njalo baphume lecebo lokuvikela abantu labo babe sebebulawa bedutshulwa. So kudingakala amacebo amabili, icebo lokuthi labo abahlamukile bangabulala abantu besiya phambili, kodwa kube lecebo futhi lokuthi intuthuko ibe khona kungabi nesizathu sokuhlamuka.
Umongameli weMozambique uthi badinga uncedo thize kwaba kwamanye amazwe, njalo uthi kabasoze bavumele abaphandle laba besiza ngobunengi besenza umathanda elizweni labo, ngoba iMozambique lilizwe elizimeleyo njengawo wonke amazwe. Ungathini ngalokho?
Akuhluphi ukuthi umuntu akhulume ngaliyona lindlela izwe leMozambique likhuluma ngayo ukuthi lifuna uncedo olu-specific, njengoba bekubeka ngesiNgisi. Babuye batsho futhi ukuthi abantu bafuna abazoncedisa bakwazi ukuthi izwe leMozambique lizwe elizimeleyo. Yebo, kambe lizimele linjalo liyehluleka, liyehluleka ukuvikela abantu balo, liyehluleka ukuthi liziphathe ngendlela efaneleyo sekulempi elengozi yokuchithekela kwamanye amazwe. Ngakho-ke inkulumo zonke lezo kazincedi, bangabantu abalohlupho okumele bancediswe, kodwa yebo kambe bancediswe ngokuhlonishwa, kodwa bangazi bafake imigoqo eminingi ekuncedisweni, ngokuba abantu bayafa. Isovereignty kayidliwa, isovereignty ayivikeli muntu, okuvikela abantu yikuthula. Yikho kudingakala kumele kuvele kwamanye amazwe. Lokho okuningi abakukhulumayo nxa bengakwazi ukuvikela abantu ngayo isovereignty leyo kakuncedi.
Umnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi lizatshengisela esigodlweni someli weZimbabwe edolobheni lePretoria kwele-South Africa namuhla. Leli bandla lithi lizaxhaswa ngamanye amabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezilenjongo yokuthuthukisa isigaba seMathebelelandi leseMidlands. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla kwele South Africa umnumzana Velile Moyo waqala ngokubuza ukuthi kahle kahle injongo yabo ngeyani
kunenge esingajabuli ngakho ke kusho ukuthi abantu bakithi bazabe betshengisela utshengisela kwabo bazabe bephethe amabhakani abazabe bephethe ngezandla azabe elemilobo eyona ke yabisisho ukuthi abantu bona bathini so sizoholwa imetropolis yaseTswane ePretoria yona eza kusiholela ke CFA embassy bese sisenza isubmission sinikeze omele embassy yaseZimbabwe la ePretoria
sizwa kuthiwa kule nhlanganiso ezimbalwa ezizabe zitshengisela ndawonye lani ungasipha amagama azo njalo usitele ukuthi zona inhlanganiso lezi zimelene
inhlanganiso zikhona ke ezingathi ngama stakeholders eziphakamileyo lazo ngoba sihlela lolu hlelo sayenza invitation sathi abeze bonke abantu abangabe befisa ukuthi bezotshengisela ngalolu suku zaphakama ke inhlanganiso za register zathi ukuthi zikhona ziyeza akhona ama political parties afana nabo zaphu akhona afana nabo MLF Mthwakazi Liberation Front khona MLU Mthwakazi Liberation Organization bonke laba bantu bazabe bekhona bemele inhlanganiso zabo ezamapolitiki bakhona abo MDC ababonise ukuthi bazophakama abalapha eSouth Africa bezobonisa nabo ukungasuthiseli nezinto ezenzakala eMathebeleland kukhona njalo esingathi ngama pressure groups nawo abonise ukuthi azobe khona afana labo inhloko omunye sizwe imbovane kaZulu zonke lezi zibonise ukuthi ke zizophakama ngathi ke baningi njalo ke ngisho nabasesikhosini inkosi uBulelani Khumalo labo bathumele idelegation ezobuya izotshengisela nayo ihlangene labantu bakomthwakazi
manje ngemva kokutshengisela lokhu lokwethula ugwalo lwezikhalazo zenu kuyini elikukhangeleleyo phambilini
usho ukuthi abantu bazabe begqoke ezimnyama ukubonisa ukuthi bayalila bayakhala abantu bakamthwakazi bazilile basezinhlungwini okusho ukuthi bafisa ukuthi bakhutshwe lezi mpahla ezimnyama ezokuzila so ngaleso sathi ke ama-demands ethu esiwafakayo kuhulumeni sikhangelela ukuthi uhulumeni asiphe impendulo ngemva kwenyanga ezintathu loba ungabe impendulo engaphelelanga kodwa sifuna ukubona inyathelo uhulumeni alishoyo njalo alenzayo ukuthi elithatha ukuthi ke aqalise ukukhangela ke indaba zeMathebeleland lokho kusho ukuthi ke mawuhulumeni lo eqhubeka ke engakwenzi lokho kusiphoqela ke nathi ukuthi ke siqhubekele phambili ngoba iqalile le march eSouth Africa kahle kahle ke sizoqhubeka futhi size siphakamise isiphakamiso sethu sizwakale emhlabeni wonke jikelele
umnumzana Velile Moyo ngowebandla leMthwakazi Republic Party kwele South Africa selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla inkundla yesayithi ithi kulo wesilisa oleminyaka yokuzalwa engu-64 othi watshayiswa ngemota kamahluli womkhulu uJustice Luke Malaba ngo-2018 ngokunjalo umnumzana Herosi Moyo uthi ufuna ukuhlawulwa njalo abuyiselwe ibhayisikili lakhe atshayiswa eligadile laselithathwa ngumtshayeli kamala Izim Live yona ithi inkundla yeFacebook isibambisanelo manyano weWorld Health Organization kumkhankaso wokuqondisa impiko yamanga efakwa ngabantu kuFacebook mayelana ngomkhuhlane weCOVID-19. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani bafowethu lenjalo. Le ifoni engikhuluma kiyo ngekamama. ame phone ngizoyibhala lapha ngilinikeze bona ngikodwa ngabingelela ku studio ngilombuzo engizibuza wona bafowethu ukuthi kanti u studio 7 inamba livula elizaziyo kuphela ukuthi le ngekabani ngoba kudala ngabingelela kule number enzeyifaka la akekho umuntu ophendulayo akekho angisalizwa kulezi insuku le radio yami layo ifile makunezulu ayibambi kahle so angisatholi lutho nje indaba zakithi angisazazi so ngazathi ngumuntu emzini kanti ngumuntu wasekhaya ngiyacela abafowethu ngiyacela ikakhulu mpela uDube Mthembu ozithembayo ndoda wena uyangazi ngicela lingipheni izindaba bafowethu.
Ya ngithanda ukuphikisa emagama wabantu laba ababili abathuchamisa uzathi abantu egangeni uMozora ngumkhokheli lela siloqiniso lelo uMozora bale party yabo uchamisa le party yakhe ngalawo abantu bethandana loMozora bathandana loMozora sithe singakungena lokho sithe singabaqondisa ukuthi abaye kuchamisa abahlale khona ngapha njalo into abayikhulumayo kuyabasekela abayigugura unto elibi labantu bobabili lapho thina ngapha sikusebenza into zikaMozora labo makhuphe babo thina sikhangela uchamisa Chamisa pambila, hoye chamisa, hoye chamisa. Lisale lina lobuthutha bene labo Monzora bene. Ngindlovu, siyabonga.
Ngiyabingelela basakazi baka Studio 7 lengabe ninjani lonke kundawana zonke laphele khona ngithi mphawule kulobaba lo thina uChamisa ukuthi ubotshwe uChamisa yikho ukuthi okuzafeza ukuthi eZimbabwe umthetho uyalandela bangaka abantu bakithi ababulawa yiZANU-PF bengakaze kulandele lo ongakaze kubotshwe umuntu mboni ngani ubaba lo ingqondo zakhambona ukuthi ziright kuhle kuhle sibili umuntu ongabulalanga umuntu nguye ofuna ukuthi abotshwe efelejeni kuye ukuthi umuntu abantu abagangayo babulala abantu athula thina umthetho right kibo kungabotshwa yena lowo muntu oyedwa abantu babo bafunda ukunandelela izinto ma usupport umuntu ungazathi opponent yakhe simele ukuthi ithwale nzima ngokuthi umphikiselani lo wena omthandayo iqiniso sinxa sesikhangela indaba yokuthi umthetho kumele usebenze awumelanga usebenze emtini ongelacala kodwa kumele usebenze emtini olecala okwazi ukuthi umuntu lo wabulala abantu lokho urobhana kwepolitiki lokho urobhana but esingakufuni ukuthi naye ukuthi kube lokubulala ufica umuntu osebulala umuntu kathi esilayo uyathathelwa ama-entries kwenziwani asilandaba la ngokwabo igame yakho igame yabo ipolitiki but when it comes ekutheni kula madoda amele angene ejele ubaba luyabaza abantu abamele bangene ejele kayeke kube lokhu ekukhulumela abantu into ezingayisizi ethu uChamisa uChamisa ye uMonzora uMonzora yena uMonzora ungene kuhle erobhu makhulu
Salibonani basakazi baka Studio 7. Ndinjani ukuphila hayi mina ngiyaphila ngumama oseMartin North. Ngithande ukukhuluma ngebala leli elikhona leli elithi MDC Alliance elisetshenziswa yiparty kaPresident uNelson Chamisa eselifunwa ngumakhuphi. Elifuna kodwa sithi yena abantu abangene MDC Alliance asomthethena soparty kodwa kathesi siyiparty. Ukuthi sili kuyisizathu esiqakathekileyo kuye ukuthi nxa ezama ukuthatha leli ibizwe elithi MDC Alliance yabe seqede uChamisa wamuthi du kanti ke kayisikho khonoko ibizo kalihluthi uMDC Alliance vela kuphela ngasimekele uMDC Alliance sizamsebenzisa njengoba vele kuyi-alliance ngombono wami bembona ukuthi vele singathi MDC kube lo C sifake for uChamisa sifake uT for uGender ID for uB ngokuhlanganela kwabamaphathi bathathe initial A1 kuyakuhlanganiswe kuyaphuma ezilonkulu siye ucaliseni kuyabe kusithi ukuthi MDC Alliance Chamisa atenda ibidi bani banama njengomhlanganelwa wabo bonke behlangene so ningani vele kuzahamba MDC Alliance akumele asimiyeke vele bekuvotwa esikhathini esiningi kule MDCT kababu Changirai kule MDC khona kule MDC kababu Elishilen kodwa abantu kade bevota belapha kavele abazi khona vele kakuhle ukuthi MDC Alliance vele akumele asimiyeke siya edela phambili nxa kuyikuthi kuyavumakala ngombono wami mbona ngani umele ku-edela
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe aseAfrika bahlangene ngomabona kude kuliviki bekhulumisana ngodaba lokuguquka komkhathi. Ababulawa ngomkhuhlane wezinso kwele Cameroon baya phambili ngokutshengisela kwabo okuqale ngomvulo kwesinye isibhedlela bekhonona ngokusilela kwemitshina yokubelapha. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa kukamnumzana George Floyd kuqhubekele phambili izolo kufakaza amapolisa kanye lengcwethi kwezempilakahle. Amapolisa agoqela uGeorge Stinger loJames Ryerson atshele inkantolo ukuthi umsolwa njalo owayelipolisa uDerek Chauvin wasebenzisa amandla edlulise amalawulo ngaphandle kwesidingo lapho ebopha uFloyd wabangela ukufa kwakhe ngokumswelisa umoya. Ubufakazi bababili laba buhambelana lobunye osobethulwe ngabafakazi abanengi abagoqela wona amapolisa. Kodwa amagqwetha omsolwa athi uFloyd wabulawa izidakamiswa. Izolo adlale amazwi kaFloyd ebandezelwe angazwakali kuhle esithi kulawo mazwi uFloyd uzwakala esithi uthethe kumbe usebenzise isidakamizwa ezinengi. Kepa elinye lamapolisa la lithe lona lizwa uFloyd esithi kasebenzisi izidakamizwa. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaphambili namuhla. Siqoqe lomunye wabalandela loludaba umnumzana Rafael Mthombeni.
Abajutshisi lalaba abafakazi benze kuhle kakhulu ngoba okukhona kuzaba ukuthi nxa ngikhangele kuzaba yangisa kakhulu ukuthi ngemva kokufakazi obuhle kangaka obuqine kangaka buvelele endaweni ezehlukeneyo ebantwini abahlukeneyo ikakhulu lalaba abasebenza laye lo ujaha lo uChauvin, ngibona ngathi kuzaba yangisa kakhulu nxa bangehluleka ukuthi bamfumanise elecala. Ngoba eqinisweni ikuthi lanxa kuyikuthi laba abohlangothi lokuphikisa bangaletha i-evidence engabe ikabhela lokhu osekulethiwe kathesi, angiboni ukuthi kuzaguqula lokhu osekukhulunyiwe kathesi. Ngoba iqiniso yokuthi lo umpolisa wasebenzisa udlakela olukhulu kakhulu ukuthi abulale uFloyd.
Ubona luphetha njani lolu daba?
UFloyd lanxa wayephambanisile, nxa kuyikuthi kuphambanisa lokhu akwenzayo, kwakungasikho ukuthi kufanele ukuthi akufele khonokho, hayi kabulawa umuntu. UFloyd kazange atshinge lokhuyalo kokuthi wayesilwa lawo amaphoyisakana, ngoba esilwa lawo ngesimo sakhe ayisosona umzimba wakhe, babengazoze banelise ukumfaka insimbi leziyana, bamfake futhi ngemuva. Wazinikela yena ukuthi afake izandla zakhe emuva ukuthi afakwe insimbi. Kanti nxa usumfakile umuntu insimbi, wamfaka futhi ngemuva insimbi zangkhona, okunye kuseyini? Lo besehlanya, uhlanya wakhona kuzasiza ngani? Akusizilutho. So ngibona ngathi kababuye sibili balethe ubufakazi babo, bakhulume onke lokhu ukuthi wayele ma-drugs kusystem yakhe kumbe wayela lokhu lalokhu. Kodwa mina kangiboni ukuthi kuyaguqula ukuthi wabulawa.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu weMelika umnumzana George Floyd. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imihloliso yezimseki elotshwa ngoNhlangula ayiyi kubhalwa lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Imbadalo yencwadi zokuhambisa ezama-passports isikhwelile. Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli besadaki kwele Mozambiki namuhla bedinga indlela zokuphathisa lelo lizwe kumpi yokulwisana labahlamuki. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.